Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-8 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiundiza uthunjiwe elokishini le-Epworth eHarare ngolwesine watshaywa kabuhlungu wanathiswa ithefu.
Ukulunga lethu le-Epworth elithunjiweyo umalume ka-Anasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uChannis othi abe ngumeya we-Epworth wathunjwa izolo ntambama wagongodwa yizigebenga wafilela esibhedlela.
Amagqwetha kaMnumzana Sengezo Chabangu athi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olwangomgqibelo akusoze kuguqulwe lanxa sebeye emthethwandaba kuyaphikisa lesi sinqumo.
Elandelayo yathi ngeyokuthi laba abaqothwayo bengasebenzisa ibizo le-party ukungena kunomination laku-election elandelayo mhla ka-9 ngeSaturday.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uZulu engadeli inhliziyo ngesinqumo somthethwandaba.
Isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba yinjani, and thina njenge-CCC asisilandeli leso sinqumo, njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa.
Ele South Africa selicele izihlobo zikamnumzana Talent Moyo odabuka eKezi lomnumzana Felix Nkomo ababulawa eDeep Sloot ukuthi baye endaweni lapho okwenziwa imininingwane yesifundo ama-DNA tests eJohannesburg. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiundiza uthunjiwe elokitshini le-Epworth eHarare watshaywa kabuhlungu wanathiswa ithefu ngolwesine. UChiundiza ngumalume kankosazana Anasande owakhethwa ukuba ngumeya welokitshi le-Epworth kodwa wasuswa ngumnumzana Sengezo Chabangu. USande wasuka emzini wakhe wayaphephela endaweni engaziwayo ngoba ebikwa ezingelwa ngabalandeli bebandla lezanu PF. Sixoxele isikhulumeli sebandlaleli umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, kuliqiniso kulelunga lethu le-Epworth elithunjiweyo umalume ka-Anasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uChannis othi abe ngumeya we-Epworth wathunjwa izolo ntambama wagongodwa yizigebenga wafilela esibhedlela. Sizamele ukuyaripota indaba le emapholiseni, kodwa amapholisa alile ukwamukela iripoti yethu esithi wona kumele abuye yedwa iloba lwela empilo yakhe bafuna ukuthi abuye yedwa enkamba azoziripotela yedwa. Sasesicela kamagqwetha ethu ukuthi ayibambe lindaba.
Ulimele okunganani ngoba sizwa kuthiwa kukhona njalo okunye akunathisiweyo?
Yebo, kukhona kuphandle umzimba wakhe kale manambo nolimalele engaphakathi ngoba kuthiwa unathiswe itshefu, kodwa sikekwazi ukuthi itshefu le enathisiweyo imlimaze kanganani. Indaba yakhe isemadokoteleni asahlola ukuthi babone ukuthi ukulimala kwakhe kunganani.
Manje njengoba lisithi amapholisa awangani awayamukelanga udaba lolu, linaliliza luhambisa ngaphi? Kukhona yini eliza kwenza?
Sizabe silokhu silwisa ukuthi siripote emapholiseni, but silokwazisa ezinye inhlangothi ezinjengabo-SADAGI labo-International Parliamentary Union lamanye nje ama-organizations atshiyeneyo okwenzakalayo eZimbabwe. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi sifuna ukukhuthaza izakhamizi labahlali lama-residents ukuthi bengavumi ukuthi omunye wabo athunjwe bekhangele, ababuthane vike babophe bani ukuthi hayi akula muntu ozabe ehambe ethumba abantu balayinini lesigodlweni lapho esihlala khona sikhangele. Indaba yokuthumba abantu kufuze iphele eZimbabwe.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa kuhambe njani? Baphongumsukela yini kumbe kukhona lapho kade ekhona kule mbuthano kumbe into enjalo?
Baphongum umsukele esendlini besithi kumele aqambe lapho kulo anasande kodwa lo abavele bemdinga kakhulu wasesala ukuthi ngakwazi ukuthi uanasande unga ikho ke sebemthatha besiyamhlaba ke bemthela ichefu emzimbeni wakhe
yena uanasande ulokho ecatshile
uanasande ulokho ecatshile ezama ukuvikela nokulondoloza impilo yakhe ngoba laba bamdingayo khanya bazimisele sinto ukuthi bambambe bamhlukuluze ngingakhuluma naye efonini namhlanje ekuseni ifuna ukuzwisisa indaba yokudingwa kwakhe wangichasisela ukuthi hayi ucatshile bafuna ukumthumba bamhlukuluze kakhulu
alo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC Igqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kusoze kuguqulwe bengaze beye emthethwandaba njengalokhu asebekwenzile kuyaphikisa lesi sinqumo. Umthetho uthi isinqumo somthethwandaba silakho ukumiswa nxa singaphikiswa. Kodwa uSithole uthi isinqumo sayizolo asiphikiseki. Ake sizwe amazwi akhe.
Okwenzakeleyo ukuthi kade kule ndaba ezimbili enkantolo e-High Court eSeharare. Eyokuqala kathi ngiyokuthi ku-Interim Secretary General we-Party i-CCC engasebenzisa amandla akhe ukuthi laba abangasanga ama-members e-Party babaqoje e-Parliament, ku-Senate lakuma-Municipality achene. I-order naleyo igrantiwe ngu-Justice Chitapi. Then elandelayo kathi ngiyokuthi laba abaqotshwayo bengasebenzisa ibizo le-Party ukungena na kunomination la ku-election elandelayo mhla ka 9 ngeSaturday. I-application naleyo isigrandi abantu bonabo kabasoze babekhona.
Lo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu. Kusenjalo i-commission yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ibisithumele amaphepha okuvota ama-ballot endaweni ezithiyeneyo zelizwe lapho okulokhetho khona. Kulamabizo amalunga ebandla le-CCC asexotshiwe. Kodwa iZEC ibikwa isithi amaphepha alamabizo la awasoze asetshenziswe. Sixoxile siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda oligqwetha ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Chris isinqumo esiphiwe ngu-Justice Katiyo isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba injani elethina njenge-CCC asisilandeli leso sinqumo njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa esikukhuthazayo ukuthi abasekeli bethu bonke kabalungele ukuyavota ngomgqibelo besiyavotela amalunga awedale le-parliamente namalunga awekhansili ayiwo ababezele bewavotele lokho ukuthi u-Justice Katiyo le-High Court iteni asilandakho ngokwabo bodwa lokho nxa kuyikuthi uyayehlula ukuthi kuvotwe nge-Saturday kutsho ukuthi izane yabe isithe khona kuleli lizwe akusela mavoti so sitsho ukuthi siyabe sokufuza ukuthi sikhulumisane ngezinye indlela ezingelani namavoti sesiyabuyela kubo-1960 sesibuyelile kubo-Smith ababesiyalisa ukuvota okutsho ukuthi sokufuza ukuthi sisebenze ngenye indlela but okukhona kathesi ukuthi abantu bethu ngomgqibelo ngabahambe ngobuningi babo bayevotela ama-MP abo lapho kudikiwe khona ama-by-elections ngabahambe bevota ngobuningi babo ngoba ama-MP abayabe khona ku-ballot paper
manje umthethwandaba ungenza lokho esikuzwayo ukuthi bathi bona i-judgment yakhona le ayingeke yayenzwa i-appeal lizathatha nyathelo bani
akula nto krisi okuthiwa khona i-judgment le ayingeke yasuspendwa i-appeal akula nto enjalo uyabona laba bantu abangeke baluma bephozisa ukuthi izolo lokhu ukhikha ehambe emthethwandaba esiyadinga ukuthi emise ezinye izinto wafuze zenziwe u-chief justice uMalaba watsho wathi yena ukuthi khona i-appeal yonke iyasuspenda noma yikuyini obukake kwenziwe yikhothe phansi so ke kutsho ukuthi yikho okwenzakalayo ke khona lokho kufuze kwenzakale ngaleyo ndlela abangeke baba ngendlela yabo bona ukuthi bona benza ngendlela yabo kube lendlela yabanye ngomgcibelo kulamavoti amavoti lawa ngokuyatshengisizana ukuthi hathi abantu kabayifuni yikho kuyakwenzakala abantu kabacume abantu kabajikame abantu kababe ready ukuthi behambe bevota ngeSaturday bevotela ukuyala ukuthi leli lizwe lingabi yiprivate enterprise kamnangagwa labantu bakhe kodwa kakube lilizwe labantu bezimbabwe abantu bezimbabwe bahambe bevota ngabahambe bevotela iTriple C bevotela iTriple C eyiyo eqotho hathi leyi elufudi olufakwe esihlahleni ngumnangagwa ebesethiwa khona ngekachabango sasila Triple C enjalo
Loke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphatha amandla sebandla lesi-CC njalo oligqwetha. Ele South Africa selicele izihlobo zabazali abadabuka eZimbabwe ababulawa ngabantu eDeep Sploot kwele South Africa ngeviki edluleyo umnumzana Talent Moyo oyekhezi lomnumzana Felix Nkomo wazalelwa eTsholotsho ukuba ziye endaweni lapho ukuthathwa khona imininingwane yosendo ama DNA test eJohannesburg Obesonta lababili laba kusonto yamapostoli umnumzana Mehluli Ncube uthi kukhanya kuzathatha isikhathi eside kungakabonakali ukuba imizimba le ngekabani ngoba ababili laba bagangadwa ngamatshe bachiswa ngamathaya ezimota. Uncube utshele uGibbs Dube Studio 7 okuningi ngalolu daba.
Lokho kusalungiselela baba into zangkhona zihamba kancane kancane. Ngoba bahambile laphana abanye bami mina benibhizi nje ngisemsebenzini ngishayisa khona nje njengamanje kodwa into ekhona yokuthi bafuna ukwenza i-DNA i-DNA test so i-DNA test yakhona ibingakayenziwa kusasa kufuneka abafowabo walaba abantu abatshonileyo kufuneka abafowabo so kumele bekhona kusasa and then ukuthi abazayenza kusasa angazi ukuthi bazobachecka kusasa kuhle kuphelele khonapho mbone ngani yinto elokuthatha isikhathi le esikhathini esiningi so angazi kusasa bazohamba bekhona and then sizezwa kusasa ukuthi uhamba njani ngoba sizoba le meeting kusasa
singathi ke ukhanya babathisa kuloko ukuthi vele abakhanya ukuthi longbani longbani
singathi akhanya ukuthi longbani longbani kodwa into ekhona into akade siyithepha tenayo ukuthi njengabantu ababhayo lamagama abakhona kusho ukuthi manje ngoba i-government kuyiye beyabe besemoshari yase-government kutho ukuthi yibo abakwenzayo lokhu ukuthi nabo beze bethemba ukuthi yibo laba abantu esibafunayo
ye khonapho kodwa baziwa ngoba babe bebabili bethiswa laba so sebekudingisisa ukuthi lo ngubani lalo ngubani
yebo baba
so ungathatha isikhathi eside phela
asazi kodwa sizobazozama ukuthi kuncenga-ncenga ukuthi besenzele kube into ephuthumayo ngoba abadala ekhaya into ezifana lalezo ukuthi kuthathe isikhathi futhi babe bengasaphathekanga kahle ukuthi mhlawumbe abantu laba bazobuya woro kanjani into esiyikhalelayo thina ukuthi besenzele masinya ukuze labadala labo benjani begelisa inhliziyo zabo bebonile
ye singathi kathesi ke babuthene ngapha abantu khonangapho kule South Africa
okwamanje hhayi akulabantu ababutheneyo kusho ukuthi ukubuthana sizaba le meeting kusasa eyokuthi sicele izandla ebantwini ngoba liyazi izimali zangkhona kunje kungu-December kunzima labanye abantu bafuna ukuya emakhaya into ezifana lalezo ya kuthanda ukubanzima sibili.
Ye, nxa sikhuluma nje ngesimo eliyiso khona manje kwele South Africa, limi njani? Kuya lethusa kakhulu kumbe awusichazele ukuthi abantu abathi abadabuka eZimbabwe.
Khona kuyethusa kuyinto ethusayo sibili. Ngoba abantu uma ungabe ukhonza lo muntu umazi ukuthi hayi lo muntu asotsotsi akayenzi lutho akatshontsha akayenzini uyazisebenzela umethole deepest job uyazisebenzela omunye uthola ukuthi uyasebenza nsuku zonke and then ubusuthola umuntu onjalo ebulawa kuba isimanga esikhulu kakhulu.
Umnumzana Mehluli Ncube ngokubandla lezokholo lwesiKristu ele imisebenzi yamapostoli ubexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 ese Deep Sploot akwele South Africa. Udaba lokuthi abeZimbabwe lezi zalane zakwele Botswana sebe zithekelelana kungasetshenziswa amapassport kodwa izithupha lwamukelwe ngabaningi eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise lokhu izolo esemhlanganweni othiwa Kusi Ideas Festival oyenzelwa kwele Botswana. Siqoxe lezi zalane seZimbabwe esihlala kwele Botswana umnumzana Senzo Mseleku.
Kukunjalo umcabango lo has been on the cards for or it has been proposed for a few months. Ngiyazi ukuthi uMongameli uMasisi ukhuluma udaba lolu some months back and yes kungayenzakala ukuthi kuza yenza ukuthi kuthole ukuchapha abantu abaningi ababele kwele Zimbabwe beseza ngapha. Into ezimele siyikhumule njalo yikhona indeed umcabango lo is designed ukuthi uyenze ukuthi kube lula ukuthi umuntu echaphe. Angithi passport eZimbabwe idroma ngalisayo ibhadalwa ngama hard currency ngama US dollars ungayilahla izimali eziningi. Lalapha njalo futhi eBotswana ba increase ama prices ama passport. Kathi umuntu engalahle passport I think ukuthi uyinanzini ukusha is about 1000 bula. So izimali zokukhona those kind of things ngesilungu they call it ama barriers to trade. Izinto ezingenza ukuthi khona abantu bengachaphi bethenga bethengisa inxa ukuthi khona abalazi izimali zokuthi bebhadale ama passport. Kodwa enye into kumele sinanzele ukukhona this program yenzela ukuthi khona kube le traceability yabantu ngoba it's designed ukuthi iyehlise the number of people abachaphayo illegally. Abantu abachapha beseqi border ama border jumpers ukuthi umuntu nxa esengapha eseBotswana or indeed engapho eZimbabwe akwazakala ukuthi ngubani engagula akula muntu mazi ukuthi ngubani engachaya imota engatshontsha it's then really traceability ngabe uchaphe ngesithupha sakhe isithupha lesiyana isizohamba laso laseborder bayakwazi ukuthi ngubani banungenile lamalanga nje it makes it ukuthi kube nzima ukuthi wena indaba ufuna ukuchapha useqi border uchapha illegally umuntu echapha illegally when this thing comes in uyabuza lokusukusobala ukuthi umuntu lo is a criminal ngoba akula any other excuse ukuthi uchaphelane ungela mvumo ungela sithupha njengomunye umuntu nje between the two countries.
Zona izizalwane zakwele Botswana uzibona zisamukela yini leli nyathelo elithethwe nguhulumende wabo lo eZimbabwe?
Well abantu bayachiyana ambona ukuthi kungayenzakala ukuthi izizalwane zonke zeBotswana zicabange ngendlela efana nayo whether bayavumelana lelo hlelo lolu or abavumelani lalo. Kodwa engikwaziyo ukukhona bakhona nje abakhulumayo besithi hey lapha kuzahlupha ngoba already kule element yabantu abavela eZimbabwe othola ukuthi they are involved in crime nxa kuthiwa kulele zigebengu ngalo kuthola baphakathi nxa kuthiwa kutshontshwa inkomo baphakathi nxa kuthiwa kubule umuntu omunye wakhona ngowekhaya. So abanye bayethuka bayakhuluma nje ku-social media ukuthi hey mbakithi sisenza njani manje nxa abantu sebengela okungathi into ebalimithayo ukuthi bechaphe kanti ipassport laphana yiyo yayilimitha ukuthi lawe ubuzimisele ukuthi lapha nxa ngikhipha izimali zonke lezi all those hundreds of dollars kumele mbe ngikwazi ukuthi into engiyichaphela ngale into eserious benxa umuntu ezavuka nje ekuseni ethi isithupha nazo ukuthi ngichaphe mhlawumbe umuntu lo ekafili icostly anoyangena nje ethi mane ngiyewona so kulabanye abakhuluma njalo kodwa nxa ukhangela abantu abahlala especially in the northern districts or ama districts lawana which are neighboring eZimbabwe kulobunini ubuningi laphana between abantu abahlala ngapha labantu abahlala ngale abahlala across the border so labana they are very happy about it ngoba kuyabasiza ukubona they don't have to kubebehlala umncangela passport kasakhwanisa ukuchapha they can just chapha nje into eyasenzakala kudala kuthiwa abantu babechapha ngama-day pass uhambe edempisa somewhere usuchapha kungela before indaba le yama-passport ingena so izanceda I think into ekhona ingahamba wonke umuntu ongapha izizalwane zasebotswana zikhayela indaba lekuthi ayiyidonse 1-3 months bona into izasebenza njani and then into ukuthi obviously mbichana kancane kancane abantu bazayijwayela bebona ukuthi ayasebenza yini or kuyala nyabo
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Senzo Mseleku isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana Uma manje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibona sarulu basabazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene sicandi lisifuzele phela lapha amakhehla la ezana la ukuthi uma isitona alando ubulawa kwebandla le TPC why bengamix kina lawo abantu ababulalayo bebulale ngapha kuzana iphinde ibulale ngapha ku MD ku TPC why kusikhisa idili lodwa why ukuthi mhlambe abanani lokubula alukwezanda kazethwa kudlala ngengqondo zabantu yazi ayo bathatha basezibizweni izilimi kanti izilimi ayiba wabona bona ukuthi izilimi alimaster ukukhuluma kobulima lo ngabantu abadala kunje ngabakhehla ekhuluma into ezingela ngqondo kanje hayi ya ya ala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezana la kufa abantu besisibo dawutshanisa la hayi yizi ngane kakho
siyalibonani silibona ku studio 7 ngingutshuma elupani ngithanda ukusola kakhulu ubaba uchuma ngoba engumfowethu ubaba chuma akuzami impela ukuthi linanzelele ukuthi abantwana bethu babaphila njani abantwana babaphila nzima kakhulu bayasebenza kwamanye amazwe khona la benza imisebenzi emihle bafanele bayenza ekhala kodwa ngenxa yokuthi iZimbabwe ayilamani ayilalutho kugcine nje amasela kuphela manje kungani manje babachuma la isapota izangiphepha abantwana eMbabwe ehluphela kanje babuchuma njengomfowethu akuzange ubona mina ndlelele ezinye izinto abantwana babo bayafa lapha eSouth Africa bayafa kodwa benza imisebenzi emihle kakhulu abanamapentsheni kufanele ngabe lezi zinto bazenza ekhaya kodwa bazenza kwamanye amazwe ukuze lathi kusithele amahloni why wena ungakuthele amahloni ilizwe elinje ilizwe elinje lokho elisifa lisaphansi kodwa yilokho esizangiphepha
Studio 7 bathi digital mina ngiphatheka kabi manje ngoba bathi uhulumeni lo esinayo uhulumeni kazivusa uyena lo uhulumeni kazivusa lo siphatha ngale ndlela esikhona manje asinakho esinakho amanzi asinakho ugesi kasinayo imigwaqo kasinayo yini esinayo uhulumeni kazivusa wayingcono kabi uhulumeni wamakhiwa ngoba obaba bethu babesebenza babengalala awukhona ukudla babengashwele manje phela lo uhulumeni kazivusa phela kubuhlungu manje ngoba ayikho into ekhona mathi digital
Studio 7 Studio 7 njani la mina ngifuna ukubona sibili inkulumo yabadala ukuthi ungayizwa sikhala kakhulu sizadabuka ngoba lokho sokusenzwa izani lokhu hayi khona ukuthi ngene ezikhwameni zabantu abazidingela imali behawula isingena sibasethi abadala abadinga ayizwa sikhala kakhulu ukubona ukuthi uthi izi zomuntu omdala kanti weli phansi ukubona ukuthi kusele kuona lo mutho ukuthi ungayizwa sikhala kakhulu sizadabuka izi zomuntu omdala kanti weli phansi ngoba lokhu sokukukhulu lokhu okwenziwa izani ngifuna ukubona sike ukuthi isidabukile yini
Josephine ubaba nayizwakale kasithimba nosonto if usongezele right kumele alunge alusi within not ukuthi alusi izinto enikeza iZimpf advantage not ukuthi alusi izinikeza iZimpf advantage so yikho ukubonisa khona phela ukuthi usongeze uthunyiwe noma ngabe wenge-TPC kodwa manje sesebenza eZimpf lokho kuyacaca nje kusegcekeni nje ngabe kwakungumuntu vele we-TPC NSP iso sikazulu kwezolungisa izinto within iTCCC ahlonipho ahloniphe futhi nabantu abavotileyo bavotela abantu kwakumele abahloniphe so hayi songezwa lo hayi nayi babudindo inkulumo zakhe ayazizwakala umuntu omaye ngakwazi into angayikhuluma umele azithulele nothi ukuthi abe sihlukumeze sizwe sobuhlungu phezu kokuhlungisa ukuzwayo thina usixolele babudini moyo usixolele uma ungenanto yokukhuluma uyazithulela like bavele usekele usongezwa uhle ukhulume straight ukuthi usekeleke usongezwa ungagudli iguma baba ungagudli iguma thina sikhathele ngabantu abanjengani so sikhathele ngabantu abangaqedakali abanjengani nabosongezwa nabophuke ngayo sikhathele ngabantu abanjengani
hey, sanibonani sanibonani bafowethu nonke sanibulisa ngithi nje namfahla fahla ngamafishane ayi siyamuza ugawule bakithi uyakhuluma umadala uyakhuluma yena ngenxa yobukhali ngokuthanda ukudla umuntu othanda ukudla laba abakhetha ukudla kunabantu bakubo manje babhizi balandelana nomnankakwe ezigunu zakhe ekhohle ukuthi umnankakwa lo wasibulaya wabulala abantu bakibo kabuhlungu kodwa manje ubhizi yosuye bheka ne-America DA unkulunkulu uzobajesa kabuhlungu yena ke waye bengajezisa umnankakwa wabo lo ngoba yena nomnankakwa wabo hambe bulala abantu khona izolo lo baqeda kubulala umuntu kabuhlungu omo blessing bafaka buhlungu ngayo iZanu PF kodwa ubhizi uyabona indaba zangakude le ukhuluzo sitshela indawo zegaza into yokufayolungelo solve inkinga khona laphana ekhaya ngomnankakwa wabo lo obulala madala lo ogugileyo ngiyabonga
gawule thendula umbuso owubuziweyo kuthiwe i-America loba isenza imisebenzi emibi leyo wena oyitshoyo ukuthi iyayenza egaza akumelanga ukuthi besole imisebenzi emibi eyenziwa eZimbabwe na eyenziwa eZimbabwe na phendula umbuso obuzwe wona babekele phonga ukuchancata igangana uyazi into oyitshoyo phendula umbuzo owubuziwe gawule sidiniwe ngani gawule lethumi sidiniwe sikhathele ngeZanu PF sicela ukuthi like lisixelele kancane isixekelo sesitshaywa ngumoya leZanu PF yeni leZimbabwe liyasitahanala asinyanyisi sikhathele siyadubeka sigcwele sisabalele imezi yonke njengamacimbi asabalele iganga lonke alilasifizele njani lona lingabantu bangadi kanti phela
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunamba nombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Umabhalani omkhulu kuhlangothi lukahulumende wakweleMelika olwe-USAID uSamantha Power utshele abasemhlanganweni we-Second International Grain from Ukraine Summit ukuthi eleRussia elaphuma kwisivumelwano sokuthwala ukudla lihlasela ngamandla indawo ezigcina ukudla kwele-Ukraine. Uthi eleRussia selibhidlize izakhiwo zikaZulu ezigcina ukudla ezilikhulu lamachumi ayisithupha 160 kwachitheka ukudla okwedlula isilinganiso samathani azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 tons. Upawa uthi lezi ayisizo zakhiwo zebutho lakwele Ukraine ngakho ke eleRussia lifuna ukubisela muva impilo kaZulu ukubhidliza umnotho wakwele Ukraine lokusebenzisa ukudla ukwenzela ukuthi uZulu avukele uhulumende. Uthi eleMelika kalisoze livume eleRussia ukuthi lenze lokhu. Upha uthi ngontulikazi eleMelika lasungula uhlelo lwe-Agri-Ukraine olokuvuselela ezokulima elizweni lonke jikelele loba lilwisana leleRussia elihlasela ngamandla. Uthi kusukela ngaleso sikhathi eleMelika selisebenzise izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye 350 million US dollars njalo lathola izigidi ezingamakhulu amabili lengxenye 250 million US dollars endaweni ezijiyeneyo. Okwamanje uthi badinga imali efanayo ezavuselela ezokulima kwele Ukraine. Uphawa uthi uhlelo lolu luyabukeka okumangalisayo ngoba babambisana njalo lohulumende wakwele Ukraine ukwakha indlela ezintsha zokugcina lokuthola amabele adliwa nguZulu emhlabeni wonke jikelele. Uthi sebevuselele njalo izitiji zokuthola ukudla eZedunube River njalo eleMelika lizancedisa ukulungisa imingcele yelizwe embalwa ukwenzela ukuba kube lula ukuthwala ukudla. Uphawa uthi sebevuselele njalo iziphala ezigcina ukudla okuyisilinganiso samathani afika isigidi lengxenye 1.5 million metric tons. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba kungaboli ukudla okungakathunyezwa kwamanye amazwe. Uphinde wathi amakampani azimeleyo akuqela eBayer leyeCoteva anika abalimi imali inhlanyelo lemvundiso yefertilizer abaza kusebenzisa ngesikhathi sokulima lonyaka. Upawa uthi wonke lokhu kuza kwenza ukuba ele Ukraine lehlule ele Russia libuyele kusimo salo sokuba ngumakhozu ekunikeni uzulu ukudla.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika lusifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngilifisela impela sonto elithukela, igama lami nguChris Gandle, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi esinye, kodwa silazo nsuku zonke ngo 7:30.